Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 tulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachelu iqhubeka iveza ukungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti voters roll, okutshengisa ukuba inkulungwane zabantu zihlala kundlunye.
Abaningi bafuna ukuthi ayidlulele into, ayidlule, siqhubekele phambili, siphande siphandele abantu babethu.
Abanye abalwa impi yenkululeko bathi bayakwamukela ukuphiwa izimota nguhulumende okwenziwe ababe yinkokheli yevuyo lezibra lelezandla.
And then this time around, akuzange kube lenketha abachabi lapha nambona azani kubhalansile.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uqhubeka ngemihlangano yamarali endaweni ezijiyeneyo elizweni.
Okokuqala, umongameli ubelapha ukuzophakula uhlelo lwethu ukuba nancadi nasikhokhela kule nto ezinhlanu esihamba ngazo imessages. Indaba yokuqala indaba ye-transformation.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachelu iqhubeka iveza ukungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti voters roll, okutshengisa ukuba inkulungwane zabantu zihlala kundawo nye indlu eyodwa lapho ezibhalisele khona ukuvota. Linhlanganiso elengcwethi ezicubungula ezamanani ngendlela zakulezinsuku ithi kulendlu yeHarare elekheli elilamabizo abantu abakuluhlu lwabavoti abedlula ikhulu 183 abahlala kundlu inye. Linhlanganiso ithi ithole amabizo abantu abedlula inkulungwane ezilichumi 10,000 bele nombolo zesithupha ezabantu abazalwa ngo-1950 kodwa seziphiwe abantu abazelwe ngabo 2,000. Okunye kuvezwe yilinhlanganiso yokuthi kulabantu abangenelisa ukuvota kabili ngoba belamanombolo ezithupha afanayo kodwa ehlukene inombolo eyodwa nje kuphela. Kusenjalo, amabandla ezombusazwe aphikisayo walokhu ekhala ngodlakela kumbe ukwethuselwa kwezinye izigaba zelizwe ngamalunga ebandla leZANU-PF phambilini ngokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa mhlazi ku-23 ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe lomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu.
Yindlela vele iminyaka eminingi edlulile indlela bokusenzwa ngayo izinto. So umuntu uyazibuza ukuthi uma kunjalo lo sekhonona esesithi yena hayi lo ungithaya ngesicathulo kakhipha izicathulo silwe ngezibhakela kuphela sasikwenza onoko sisakhula sibancane. Asithi usulwela yakatheni alonke kukhabe kunaye kulimaza wena ulokhu sithi kumele ngikhipha izicathulo akuthaya kuphela. Akuthaya uhlwethu kuse labantu abavele bekhangelela ukuthi mhlawumbe lolu khetho luzabangcono sebehle becabanga ukuthi ah kuyokuthi vele kuyayenzala konke yana even noma zoluphetha ukhetho futhi ukuthi baqalise futhi ukuthi ah siqiliwe sikhawu kuyacula ingoma efanayo kuze kube nini. Usukucabangela ukuthi mhlawumbe labona abaphikisa uhulumende njengoba basebenzela izikhwama zabo mhlawumbe ukuthi bangaphikisa bancintise baphuma le something ekuncintiseni khonapho ngoba angazi ukuthi impendulo umuntu angayithola esizathu sokuthi kuqhubeke kwinto efanayo nje bebelokhu bekuwa bekhala bebengakuwa kuvotwe kungakhethwa nampo sebekhala futhi kudlule bese besezalwa ukuthi ayikujikela ichebechebe i-economy umuntu onguye umuntu nje ngiyodubekayo ekugcineni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useze sithi kukhankaswe ngokuthula. Ungathi uqinisile yini lapha njengoba amalunga ebandla lakhe kuyiwo agconwayo ngokubangela udlakela?
Same story, kuyafanana nje indaba yakhona kungani ngumdlalo thina sivela kubheka nale yokudlala ama drama ukuthi uyabhala script wena usuphiwa kama line akho oza ukukhuluma uzitshelwe lokuthi mawukhuluma lokumele uveze uzonda mawukhuluma lokumele usmile ujabule uyabubhalela script lesiya so script lesiyana asitshintshi vele ngubalwa same script lokho sihleli sikuzwa lo moyi umgabe ube khuluma into efanayo athi yena akafuni umsindo kodwa umsindo bekhona athi yena akufunakala ukuthula kodwa ukuthula kungatholakali umuntu wamshiwa uma ungababuza abantu sibili hayi laba abajabulayo labo bebegoka ama-t-shirt abaphiwa mahara kodwa uma ungabuza umuntu mpelo ozihluphayo ngokudingela umntana wakhe ukudla ukuthi angitshela ukuthi uyakujabulela khona okwenzakala eZimbabwe ukuthi angitshela ukuthi uyajabula mpela ukuthi kulokhetho eZimbabwe abaningi baphonga ukuthi ayidlulele into ayidlule siqhubekele phambili siphande siphandele abantu abethu ngoba abazombangazwe ama-politicians akhanya anaki ngomuntu anaka ngezombangazo kuphela
ubona impumela yokhetho ingaba njani zindala zombili yini izana uPF leCCC kumbe hayi amanzi akugelezela kweli lodwa ayibahla
hayi singasho ukuthi zindala ukuthi zilamandla sifuthi sezindala vele zihleli zisenza khonoko inkabi lezi ziyadibana abantu babukele ithuzwe le kuthiwa yi-CCC kuthiwa yi-MDC vele ngoba kutshintshe nje amagama kuphela into efanayo ithuzwe baleke uyibone isitshinga naso siveze uthuli luphandla abantu uthuli lwakhona sebeyigwazile ngemva kokhetho lolu izawina izanu ingawina i-CCC izokomplaina baze bagine babhubhudle amagwebu
lo ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi yecubungula ezelizwe obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseHarare. Lokhe sikudaba lwezokhetho umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi nxa engavotelwa eZimbabwe liza kwamukela wonke umuntu okugoqela labo abaphuma elizweni bebaleka isimo esingasihle sezombusazwe abagoqela owake waba kuzana uPF umnumzana Sevia Kasukwere lo mnumzana Jonathan Moyo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuhlatshelwa kugidwa abasekeli be-CCC bethakazelela umkhokheli wabo webandla leli umnumzana Nelson Chamisa. UChamisa wenze imihlangano emibili eqala komrombezi Growth Point duzane lomuzi owayengumongameli welizwe uMuyi umnumzana Robert Mugabe. Esuka lapho uChamisa uhle waya edolobheni leSheguthu enkundleni yeFubajena lapho athole kule nkulungwane zabantu. UChamisa utshela abasekeli bakhe ukuba ukuze leli lizwe liphumelele kumele lamukele wonke umuntu okugoqela abasuka bebaleka bebalekela isimo esibi sezombusazwe.
Why are Zimbabweans in South Africa? Why are Zimbabweans in Botswana? It's because they are not happy with a government in Zimbabwe.
UChamisa uthe uhulumende weZimbabwe owezanuPF nguye oyenza ukuba abantu bahambe kwamanye amazwe ngenxa yomumo omubi wezomnotho lezombusazwe. Uthe ukulwisana nabantu ngenxa yokwehlukana kwemibono okwenza abanye begcine bebalekele kwamanye amazwe kumele kuphele. Ekhuluma emhlanganweni lindalela izindaba esigodleni sebandla leZanu-PF isikhulumeli saleli bandla umnumzana Chris Mtswangwa uthe bakhangele ukunqoba ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa 70% ukukhetho lwalonyaka. Lokho kugcizelele lilunga leZanu-PF umnumzana Mabutho Moyo othi uChamisa uyaphosisa
hayi asobantu ezabathatha serious njalo amaZimbabwe ezivela abathatha serious bazathatha serious bona bababe bangumsindo bese ndaweni ezikhatshana bangavotiwe lokuvota kodwa hayi eZimbabwe usekelwa abaselalo lapha.
Umsekeli wesikhulumeli sebandlaleli umnumzana Gift Osalo Siziba wazise ukuba uhulumende kaChamisa uzaguqula impilo kaZulu.
Okokuqala umongameli ubelapha ukuzophakula uhlelo lwethu ukuba nancathi nasikhokhela kule nto ezinhlanu esihamba ngazo imessaging. Indaba yokuqala indaba ye-transformation. Indaba yesibili i-transformation asikhuba ukuthuthukiswa
kwenda ukuchinjwa ukulungisa imgwaqo ukulungisa ke intambo zamagesi ukulungisa ke ama railway network kubana siphendukise infrastructure yelizwe kwesibili uMongameli ukhulume ngendaba ke ye development kubana sathuthukisa njani indawo ehlala abantu
ekhuluma kulomhlangano uThamisa uthe uhulumende wakhe kasoze athathe umhlabathi ebantwini abansundu njengalokho okuchiwo libandla leZANU-PF esithi uza kupha abantu abalomhlabathi incwadi zama-title deeds. Uthembise ukulungisa inkinga ezibhekane lengatsha zezempilakahle ezemfundo, udubo lokuswelakala kwamanzi, amandla kagetsi lokutholakala kwemisebenzi. Umhlangano kaThamisa eChegutu uphose waphazamiswa ngamapholisa esithi isikhathi sesiphelile, kodwa uThamisa uqhubekele phambili. Ukunjalo nje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga namhlanje ukhokhele imihlangano yokukhankasela ukuthola usekelo esecross dead ewange Mathebulele North owebandla lakhe leZANU PF. Ngimele 27 ngiseHarare ngimlondolo Zindlovu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Abanye abalwa impi yenkululeko bathi bayakwamukela ukuphiwa izimoto nguhulumende okwenziwe ababe inkokheli yevuyo lezibra lelezandla. Abantu laba ababe kunhlangothi le high command abalichumi lanye ababe ngabe zibra laba isikhombisa abezandla baphiwe imota zohlobo lwe Ford Ranger Wild Track eyodwa ibizwa inkulungwane zamadola ezedlula amachumi amahlanu i-$50,000. Abaphiweyo laba babalisa owayengumsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko. Sixoxe lwalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngibona ngazani omboko lapha kuze kefika umazinyane laphana. Ngathi mina bonke nje i-high command to be recognized today. Ngibona ngathi kungumbono alright but it's too late. Kodwa ke izifiso zigcwalisiwe zabo and then this time around akuzange kube lenketha abachavi laphana, ngibona ngazani kubhalansile and then you can see laphana ukuthi Zitra ibe labantu abaningi laphana bengu-level. Ishithi team yebhora yonke. So khonolokhana mina ngokwami ngutshayela ihlombe khonolokhana. Whether baphangisile kumbe baphuzile uba lungisela but above all ngibona kuyinto eqondileyo. Yes, singachothoza nje sisole into yonke eyenziwa yiZANU PF kumbe umkhokheli welizwe uHonorable ubaba Emerson Mnangagwa, but singasoli lokho kwenzelwe abantu bakithi. It's not only ukuthi abantu bakithi but for the first time khona kuyani ukuthi khona beyingeje bephiwe lokho abakuphiwayo at that level, kodwa ke they must also go further becabange abantu abanjengalaba abadlulayo like amanye ama-generals umba ama-brigadiers angasekho. Usifas ucele ngomunye womuntu omele ukuthi bemkhumbule, osigogi bamele bebakhumbule bonke bona labo ngoba nemuli zabo abanye abantu laba zisesekhona. So they must be remembered. Besides that kumele lakho kukhangelwe the generality yama-veterans both Zipra and Zandla, they must be recognized there. Ngibona ngazani ukuphuza kwangikhona yikuthi yena ngokwakhe upresident angazigoqeli ngabantu laba abangazenge bempini abangatrenanga. These are the right people to be the advisors both sides Zipra and Zandla kabahlanganiswe bebe you are my advisors ka president and then shape the way forward of this country than these people who are totally empty in their brains abangazilutho. You find that uthi khona advisor ka president uma advisor.
Ngokubona kwakho imali le esetshenziswa ukuthenga izimoto zona lezi aso mali engasetshenziswa na ukuthi ilungisise izibhedlela lokunokunjalo?
Ye imali le kungakhanya ingazani imali engabi isukela suka khona nxa isuke ezikhwameni ezegovernment. There's nothing paid there kathi zavela ngathi akusoze phela kusuka uma umuntu esiyadinga idonation kumbe odona kumbe iloan from other countries or any other institution or ministry. Lapho ephume khona khona lapho kuqondile abayiphiwe imali yona le izingene khona kuthiwa zimali zabantu ebezingakhi izibhedlela kumbe zakhe izikolo kumbe ama-university. No, that's not it. Khona lapho isebenzile imali yona le yona leyo mali zibe khona uthi ayi public funds yavela ngapi nxa nge public funds ayisengi abuse lapha umuntu oyabe sithona imali leya abuse walana lokuthi abantu laba bethiwe i high command i recognize la iphiwe izicoco zabo besaphila now what is now left ukuthi khona besaphila benjalo kabakhiwe ama institutions kungaba le university kungaba izibhedlela zibe lamabizwa abo bona laba bantu besaphila kathesi labo mzane opening bebe khona kulezo ndawo especially abantu abanjengo Jane Ngwenya labantu nganxa engasekho Jane Ngwenya whatsoever but kakube lakho kwisikolo sesecondary siyabizwa sithi khona i Jane Ngwenya a girls high or primary that is a good recognition so ngibona ngazani lapha nayo uhulumende uzama ubungcono bakhe kuphela soze kuswelakala ukuthi kulibele labantu abasolayo kodwa ke ngibona ngazani uthethe inyathelo elihle
lo ke ngumnumzana Maxim Gandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uZulu usemukele ngenjabulo ukwehliswa kwentengo yempuphu leflower kulandela ukuqina kwesindo sedollar leZimbabwe. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi amasosha akwelenije athi asehluthune umbuso kamongameli Mohamed Bazoum owangena embusweni ngomnyaka ka-2021. Iphephandaba lobulembu eleinternet izimlive.com njalo lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usebenzise indizamtshina yokubeleka kwele China ebiza imali ngamadola afika phose isigidi esisodwa US$700,000 eyokuya kwele Russia okulomhlangano we-Russia Africa Summit. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, njani basakazi abahle? Hayi, siyaphila. Studio 7, lethemba le-right basakazi bami, ye, likhuluma nomluleki Moyo, semambale ngokuzalwa, la, ngokusebenza la eGoli, se-Alberton, ye, ngizibuhlungu ngalabantu laba baku-5 labo ukuthi abafika laphana bezomosha idolobho lethu. Labantu laba mbono wami enginawe ukuthi mablawayo amahle, lingabayeka kanjalo bahlale le mpahla zabo, babone le mpahla zabo, le estradini, lingabathengeli, lithengele laba abantu eliyaviyo ukuthi yibo abantu abaphila ngokuthula nabo. Abantu kube yibo abasupportayo labana libayeke kanjalo ngoba bona le ngqondo abanayo abazitshela ukuthi bona yibo bahlula namaphoyisa izoqedwa yithi thina ngokubayeka benjalo behleli kanjalo lingabathengeli lezinto abazithengisayo okuyisho isicelo sami laso Studio 7 ngoba labantu inhlonipho yinto engekho so asazothi emakhaya kubo laba kuya khona inhlonipho abayifundiswanga kumbe bale ngqondo yale party yabo eyiyo ebafundisele eceleni ukuthi umuntu akahlonitshwa befike endaweni bezenzela umathanda lokhana kubi kakhulu basakazi bami bengicela nje ukuthi kodwa uyama ingavulwa mpela izwakale abantu bakithi beyeke ukubathengela labantu bebayeke kanjalo babone lezi nto zabo estradini. Ngiyabonga Studio 7.
Igama lami nguMthandani Ngulube. Ukhona umlayezo engiwutholayo la ukuthi khona iqembu leZANU-PF likwa lisebenzisa abantu bakagovernment like ama-prison ward, amagadjele, ya ababalisi, amatisha, amaphoyisa ukuba benze i-door-to-door campaign. Sengikutholile lokho esigabeni sasedolobheni labo Bulawayo eGweru ya nakwezinye nje indawo eziningi bikwa basebenzisa bona abantu bakahulumeni ya besithanda ukuthi khona lokho kuvezwe kuma kungabe sekuveziwe ke ya bonakala ukuthi ubugebengu ngoba kufanele ukuthi khona isisebenzi kahulumeni tholakale sesikhampeyinela iqembu elibusayo.
Livuka njani ngale ekuseni kustudio 7 ngiyalibingelela lonke balaleli. Igama lami mina engikhulumayo ngu-Osias Masukume yangithi asimlandi Sithandeleni umfana omncane uChamisa simvotele. UChamisa singambe ukuthi umi njengoMoses wakhipha abantwana bakaIsrayeli eGibhithe. So uChamisa ngamanye amazwi ufuna ukusikhipha eGibhithe. Ufuna ukusikhipha kuFaro ngumnangakho waseKhenani. Ungakunanzelela uFaro ngumnangakho akafuni ukuthi siye eKhenani. Ufuna sale sokho siyizigqili. Yikho limbonelwa kangaka. Yikho limbone engakhuluma iqiniso. Kahle kahle iphathi yezanu yabuswa ngamatsotsi abantu besingakunanzeleli. Yabuswa ngabantu abafuna ukudla bodwa. Yabuswa ngabantu abangamagogo. So lo nyaka manje ngiyabona ukuthi hayi indaba yakhe ngani izophela. Indaba yakhe ngani izophela. Ukhona umfana lapho, ukhona uChamisa lapho ubana senyule.
Kuba kunamabhasi akhona ngapho ayi 500. Oza nini ngobuningi benu sizovota. Lo ngarejistanga kade kuphela azotshintsha isimo ekhaya. Uma ufika ekhaya uthola ukuthi usebhuku la bantu bezanu sebengenile barobha abadala bakho. Batshele ukuthi utshintsha isimo utshele abadala ukuthi be wavotele ibandla abalifunayo. Wavotele i-president entsha we-CCC uChamisa. Wavotele uMthokazi. Bavotele izaphu kuma-local authority. Bazama utshintsha isimo. Sike sitshintshe sishwako kumi-president omutsha. Sikhathele ngalezanu le. Izinto ziyatshintsha kuplasi ngange. Faka upresident omutsha elizweni. Sibambaneni bantu bakithi silungiseni isimo. Okhulumayo nguMasenga ngilapho kobulawayo ephumula emadonkini.
Hey, sanibonani, sanibonani, Studio 7, ninjani, mina igama lami nguLouis Dube, ninjani, kona ngapho ku Studio 7, ninjani, mina ngombono wami kufanele sikhiphe izani iphume ihambe, izani ihambe, ngoba iyehlulekile for 43 years, akulanto esenzela yona, ungazuthi ungubaba ubona abantwana bonke bephuma ekhaya bekuchiya. Ozusale unganamntwana ozomthuma kumele ubone nawe ukuthi uyehluleka. So kumele abantu mabe bezovota bebone ukuthi bavotelana. Sika nje siphila silapha eSouth Africa, siphila kanzima, siyashiswa, senzani yonke into, siphila njengeenyamazana. Abantu besigijimisa senza kanjani. So kuba buhlungu for 43 years esehluleka. Umdala umnangagwa kumele eshiye phansi, eshiyele abafana nabo bebone ukuthi nabo bazokuphusha kanjani. Siyabonga Studio 7.
Salibonani, salibonani Studio 7. Linjani Studio 7? Obingelela ngu-Alex Sibanda. Phume evunda ePlumtree. Lapha nje ndibingelela, ngiyabingelela nje. Siyenzakala eZimbabwe la. Ayiphathi kahle manje. Angizwa kuhle mani, mambona imali yalokuphuma ukuthi kishiswe kathi indaba engaphumi kathi ibhondi leli. Ibhondi leli lisebenzi leli. Ungathi siyathengisa kuthenga uhambe uthole imali engaka. Ethola ngani imali yonke naleyo siyathengisile kwakuphela.
Siyabingelela emsakazweni weStudio 7, siyabonga kakhulu ngomsebenzi omkhulu kangaka. Sibingelela abalaleli bomsakazo. Abantu beZimbabwe bonke kumele babekwazi ukuthi iZanu PF yiyo enza udlame kubantu. Since 1980 isukela kudala vele iZanu PF elo dlame yabulala abantu beMandebele nabangakanani iZanu PF. Babulalela ukuthi babengaboni ngasolini. So namanje mabe yenza khona okwabakwenzayo vele umkhubo wabo. So mina ngidaniswa ukuzwa abantu abathi abacatshangelwa ukuthi ngabezanu PF babangela udlame. Abacatshangelwa abantu bezanu vele yibo abenza udlame. Eka even manje kobulawayo laphana ama vendors bona la athone chaya abantu aqoka impahla zezanu achaza chaya le journalist oko kuzwa khona ukuthi intatheli izindaba iyachawa ngabantu abaqoka uniform. Uhulumende wakhona engababophi bona abantu abashaya ijournalist lapho kusikusavenyu babotshiwe yini zokufika namhlanje bangqashangqasha basawutshaya abanye futhi. So uhulumende wezanu yena lo izani, izani vele ludlame nje. Abantu beZimbabwe mele bazi ukuthi izani PF ludlame. So uma ufuna nje ukuthi uphume edlameni ungaboni into yokuhlukunyezwa, votela into eyi-opposite ehlukene lezani. Bengazi bekuchaya kanjani abantu bezani, ungabavoteli ngoba ungabavotela bazoqhubeka bekuchaya ngoba bazi singabachaya lapho bazosivotela. Singabachaya ama-journalists azabaleka ngasabhali kahle ngathi. Ababoni ngani ukuthi abantu bezani basichaya, behle bebhale straight izani PF ichaya abantu. Siyabona.
Studio 7 litshona njani bani? kwaKwaZulu-Natala. Mina ngokubona kwami umongameli wakithi uMnangagwa into ayihambele eRussia angiboni ukuthi loncedo ngoba ukuthi izokuzomsiza ngani. Mina ngendlela engibona ngayo uMnangagwa ukuthi wenithanda ngezinto ukuthi usemaphupheni akhe nje kuphela ukuthi nxa esiza kwelakithi esethusela ngeRussia ngale kithi abantu bethuka ukuthi yena bathi nje bahamba betshela abantu bazavu ukuthi bona bazavusa into bathathilizwe ngempilo ukuthi iRussia abanceda ngesikhathi kufika into eZimbabwe. Yikho kuphela ahamba ngakho ngoba vele uthanda udlani yena into athandalo udlani. Ngicabanga ukuthi iRussia izomncedisa nxa sevusa udlani eZimbabwe kodwa lokho ngezeke kwenzeke ngamanga nje kuphela ngaza kwenzeke kuyabe sikhohlisa nje kuphela. So into ayihambelele vele kayilancedo ngoba into ayenzayo kayilanjongo ave into ayenzayo isiqedakala uMnangagwa vele angikwazi umntu lo vele unjani. Kube sengibuya lapha kulobaleke ku-FDCTS yakubandla leZANU-P F lo fana lokuhlanza amahlanzi kuyiwadla into ayenzileyo vele ayilangqondo ibuyelele nje kuphela. Phezu kweminyaka yonke besiwa leZANU-P F ukuthi bayikhiphe esikhundleni abesephinda abuyele khonanto besetshela abantu into yini abantu abazayilalela vele ephuma emlonyeni wakhe ngeZANU-P F eyincoma kangaka iZANU-P F ibolile kangaka alo yehluleka uyehluleka kokugcina jona vele wazihlalela emzini wakhe wangangena into zombuso zakungcono. Ngiyabonga ukukhuluma ngosibana ngole mzwana.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli lisithumele imilayezo emfitshane ingabi mide kakhulu 2 minutes kumbe phansi kwe 2 minutes. Siyabonga. Ukwezemelika, indodana kamongameli Joe Biden uHunter ubesemthethwandaba izolo lapho umahluli athi isivumelwano sakhe labachuchisi esokuthi engavuma icala kasoze ajeziswe kumele sesulwe. UBiden wetheswa amacala awenkohlakalo abalisa elokungabhadali imithelo lokuthenga isibhamu yena isebenzisa izidakamizwa okungavunywa ngumthetho. Amacala la asebangele ukuthi ibandla lama-Republicans lithi umongameli Biden kumele athathelwe amanyathelo okuxotshwa umsebenzi i-impeachment ngenxa yendodana yakhe.
Mike Okariati, Kirimu Zamiri, Tandekile Mshanga.
kuzana imsengi mazithi ya mdadibwa sisi dube sisi kande unga mili ngomo like sisi jiremaya sasbanda kuso kumalo wala sisi ya ndomu ulondolozi ndomu
umfundisi uRichard Moyo esithayela ke ingoma yeStudio 7 nesidubela uhlelo lwethu lwanamhlanje singakehlukani inhloko zendaba. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTeam Pachedu iqhubeka iveza ukungahlelwanga kuhle koluhlu lwabavoti okutshengisa ukuba inkulungwane zabantu zihlala kundawo yinye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngwa Fast 7.